Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukelako Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 2 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngaphaswa kuhulumento omutsha akulamehluko kangako ngoba thina esibhala amaphepha lokho ezingane siyancindezelwa. Sakubona size sihambe e-trade fair lapho umongameli owayevula khona i-exhibition. Wabesalisa ukuthi sihambe lapho esijayele ukuma khona njengabantu abathapha indaba.
Intatheli zendaba seZimbabwe zikhala ngokuthi kunenge okumele kuguqulwe andubana zisebenze ezikhululekile elizweni ngaphambini kokunanza ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wazo ele World Press Freedom Day kusasa.
Injongo yethu yakuqala ngeyokuthi khona sathi kungcono sithi singabomama abavela kuma political parties achene sivumelane njengabomama ukuthi siza kuya register ukuvota. Sasizivumelane ukuthi simele sibe lama numbers amangaki abomama.
Abesifazana bamabandla ehlukeneyo awezombusazwe bahlangene namhlanje ngaphansi komanyano obizwa ngokuthiwa yi-Women's Election Convergence bekhuthazana ukuthi bavotelane ngokwabo. Inhlanganiso yesizalwane seZimbabwe esesihlala eBhilithane eDumi International Aid ibilomcimbi wokubuthanisa imali yokuncedisa ukuthuthukisa uWard B6 wesibhedlela sempilo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. IZimbabwe ikhangele ukunanza ilanga lokuqakathekisa ukusebenza kwentatheli zendaba zikhululekile ele World Press Freedom Day. Lanxa zikhala ngokuthi kuningi okumele kuguqulwe andubana zisebenze zikhululekile ngoba imigoqo echiwe ngumbuso wayizolo ilokhu ikhona embusweni omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Kusasa umhlaba jikelele unanza ilanga le World Press Freedom Day kodwa eZimbabwe intatheli izindaba lokho zikhonona ukuhlukuluzwa ukubotshwa ukuvinjwa ukungena kweminye imihlangano ukusebenza ngaphansi kwemithetho eloncindezelo kanye lokuvinjwa kwamankampani afuna ukuqala ibhizimusi lokwethulwa kwezindaba eZimbabwe. Unkosikazi Fortune Moyo intatheli izindaba esebenzela kobulawayo uthe ukuhlukuluzwa lokho kukhona ngaphansi kombuso kaMnangagwa ngoba bahlangane lakho ngelanga evula umbukiso wamabhizimusi lokuthengiselana weZITF.
Ngaphaswa kuhulumento omutsha akulamehluko kangako ngoba thina esibhala amaphepha lokho ezingane siyancindezelwa. Sakubona size sihambe e-trade fair lapho umongameli owayevula khona i-exhibition. Wabesalisa ukuthi sihambe lapho esijayele ukuma khona njengabantu abathapha indaba sasivinjezelwa.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye-Crisis in Zimbabwe Coalition iyamsola uhulumende kaMnangagwa ethi kahlukananga lombuso kaMgabe ngoba kuviki edlule kulantatheli izindaba ezibotshiweyo. Umqondisi we-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Thulani Mswelanto uyagcizelela kulokho.
Lelisakhangela la ma-development ayenzakala ngoNovemba. Iyamizenzi iku yabona uMnangagwa esiba ngu-president. Sibona ukuthi bake kwaba le-shutdown e-media space. But lalela ukungethi-internet kwase kungasila access internet for ama-ordinary citizens. The news abantu bekuthi ugethe ama-alternative voice. But lalela because i-ACP wanenguma kuma-media houses. But lalela ama-privately owned media.
Lo nyaka indikimba yokunanza iWorld Press Freedom Day ithi Keeping Power in Check, Media Justice and the Rule of Law. Inengi lentatheli izindaba lisebenza nzima, abanye sebaxotshwa lemisebenzi, njalo lohulumende lokhe esengeza imigoqo emithethweni yokusebenza kwazo. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo, umcebisi omkhulu kamongameli Emerson Mnangagwa uAmbassador Christopher Mtswanga uthi lanxa ekholwa ukuthi kumele intatheli izindaba zisebenze zikhululekile zingahlukunyezwa lazo kumele zilwele inguquko kwezemthetho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
UMtswanga uveze njalo ukuba umongameli Mnangagwa uhlezi esitsho ukuba ufuna luqhutshwe ngendlela ukhetho lwalonyaka lube ngolwamukelwa nguye wonke umuntu, njalo ezimisele ukubona uhlangothi lwabathapha izindaba lusebenza lukhululekile. Utsho la mazwi esethula umbiko wakhe phezu kwezokuguqulwa kwemithetho elawula ezokuthapha izindaba elizweni. Ube ngumhlonitshwa emhlanganweni wokudla kwekuseni owenzelwe eholiday.
Yebo, mthwaka zomuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abesifazana bamabandla ehlukeneyo awezombusazwe bahlangene lamhla ngaphansi komanyano obizwa ngokuthiwa yi-Women's Election Conventions bekhuthazana ukuthi bavotelane kukhetho oluzayo. Obathabile Masuku sethulela lolu daba.
Abesifazana laba bebevela emabandleni agoqela ele PDP, ele NPP, amacele awe MDCT akhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Nelson Chamisa lamanye. Inkokheli yesifazana yamabandla lawa egoqela unkosazana Khuphe, unkosikazi Priscilla Misi Hayirambwe Mushonga, unkosikazi Joyce Mujuru kanye lonkosikazi Lucia Mativenga bebekhona kulomhlangano bekhuluma ngempi ababhekane lazo emabandleni ezombusazwe njengabo mama. Unkosikazi Misi Hayirambwe Mushonga uthela umhlangano bawenza ngenjongo yokukhuthazana njengabomama ukuthi babhalisele ukuvota, njalo kwakukhangelelwe ukubhalisa omama abangaba yizigidi ezimbili, kodwa khathesi bayajabula ngoba inani lelo selifike phose izigidi ezintathu.
Injongo yethu yakuqala ngeyokuthi khona sathi kungcono sithi singabomama abavela kuma political parties achene anje sivumelane njengabomama ukuthi siza kuya register ukuvota. Sasizivumelana ukuthi simele sibe lama numbers amangake abomama. Sathi khona simele sifike 2 million. Kodwa sithe sikhangela kathi sabona sesifikeze 2.8 billion. Kutshengisa ukuthi khona sibe labomama abaningi ukwedlula lokho esasikucabanga.
UMakhuphe laye uthi uyajabula ngaleli nani ethi kumele omama bakhuthalele ukuyavotela abanye omama ukuze kube lenguquko elizweni. Lucia Mativenga uthe omama njengoba sebebhalisele ukuvota ngobuningi sokumele balwise ukuthi bavote ngobuningi. Umele ibandla le MDCT ekhokhelwa nguChamisa unkosikazi Phyllis Ndlovu. Wehlulekile ukukhuluma ngenxa yokuvinjwa ngabantu abaqale ukuhlabelela bethi into yenzayo siyayizonda. Kodwa uxoxe le Studio 7 eceleni ethi ulokudana kakhulu ngesehlakalo lesi ngoba ethi kusobala kuye ukuthi bekuhlelwe ukuthi engakhulumi.
Lapha bengifuna ukuthi ngizokhuluma on behalf of women. Hati yami ku MDC emelwe ngubaba uThami uThamisa yikho bengulandile angizange bekwazi ukuthi kulento eziningi as organized like that lokhu kuyakhanya ukuthi into ezibes organized ngoba bahle babambona ukuthi ngikhona ku platform eka baba uThamisa. That's why they did that. Bashukuma bahlabela into yenzayo siyayizonda. Mina I didn't know ngoba ngathi ngibuye ngiphethe ipaper ele message yabo mama.
Obemele inhlanganiso ye this constitution unkosikazi Abigail Mupambi usole omama abavimbe owe MDCT ethi kujengisa ukuthi kusese lomsebenzi ukuze umkhuba wokuzwana ube khona kuZulu.
Lati siyakuthaza omama into yena leyenzakale ethi yenzakala kobulawayo siyayibongela siyayikhuthaza ngoba iyayenza ukuthi abantu babambane ikakhulu njengabomama singakhangela ukuthi kathesi sigijimisa 50-50 yona leyo iyenzakala kuphela masi le-tolerance kodwa ke sisuke saba lokudana khona kuyana ukuthi umama omela i-MDCT ekhokhelwa ngobaba uChamisa kuyehlulile ukuthi akhulume.
Osakhulayo obemele i-Young Women's Alliance unkosazana Sikhanyele Moyo uthe njengabomama abasakhulayo balesifiso sokulandela lapho okunyathele khona abesifazana abezinkokheli okwamanje ethi ikho ukubapha idlabuzane lokulela amalungelo abo ukuthi benelise ukungena kwezombusazwe kungelabandlululo.
Ile ukusesibonile ukuhlukuluzwa kakhulu kwabomama bakhona and inga esekhona esesibonile ukuthi yipatriarchy. So we are behind omama aba ku politics sisithi thina asisupport ama political parties abasuka kiwo kodwa sisupporta ukuthi bangabesifazana njalo basivulela indlela thina ezokuthi mase we are taking those leadership positions senelise ngoba basebe khiphile imgomo ekhona for thina omama osisi abancane labo mama abancane abafuna ukuhamba indlela abahambe ngazo bona.
Umhlangano lo owenzelwe eStrata Ford Hall kobulawayo ungenwe ngabesifazane abangaba phose inkulungwane elengxenye bengaba amabandla ezombusazwe achiyeneyo emizameni yokukhuthazana ukuqinisana lokusekelana kulabo abalesifiso so kuncintisa kwezombusazwe ezikhundleni zobukhokheli. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Asizweni intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe esethulela udaba ngombukiso omkhulu waba kumsebenzi weArt oyeHarare Festival of the Arts osaqhutshwa eHarare.
Lo mbukiso osungule izolo ungene kusimo saphezulu lamhlanje uzulu ejabuliswa ngokujeneyo ugoqela umculo lemigido etyeneyo. Abalungiswa kutsheneyo bathola ithuba lokubukisa kulumbukiso lonyaka abanye bakhethe ukutshengisa ngaphandle nje kwalindawo. Umnumzana Abuti Sakala uthi uvela eGweru.
Sets for decoration, sandals, necklaces, bangles, these which are traditional.
Nilungisa izitulo la mathebo akhona kunye namacithu esintu. Angenisanga ukuthengisela kuHaifa ngenxa yokusilela kwemali. Ngakhetha ukuthengisela phandle. Nivela eGweru ngingazi kuzathengwa yini kumbe hatshi.
Osakhulayo uthi ndayijunguwa nguwa ohlale eHarare uthi sede sikhathi ephatheke emsebenzini we-arthi ehlala khonapha eHarare ethi kodwa ngenelise ukungena phakathi ebukisa ekhetha ukuthengisa nje ephandle.
Showing necklace, African necklace and sandals and vinyl bags. These ones are records.
Mina ngilungisa izikhwama ngisebenzisa ama record njengalesi sile record likamaphumo likamtukuthi ngibambanisa ngentambo. Ngilungisa njalo lama sandals. Imali angilayo yokubukisa phakathi lapha ku-Haifa.
Singa kakati nje ingotko yetu, ama polisi kansili ase afige setuse laba tengisayo laba, oku tengisayo bunzima abapegana labo. Ihaifa, ile midlalo yenza yunga panle gwenkunde enkulu yayo, oku fana ala gu First Street kunge lambatalo. Unko siga zibu sisuwe mzeche, woka chalo ze mpila gato uti, lonyaga, wapatisa uzulu, gusifo sopepa kunge lambatalo.
Kwenzayo namhlanje ukuthi siya screena kumbe sutsho ukuthi siyahlola umkhuhlane we TB singathi sikuhlolile sokuthola ukuthi ulegcikwane le TB sihle sokuqalise ku treatment khonapho yikho esikwenzayo namhlanje njalo sipha information kumbe sithi ulwazi mayelana le TB kulabo abangelalwazi olweneleyo ukwenzela ukuthi labo bephatheke ehlelweni kwezethu bengene betheste
othe kuqathekile ukuba imoli zibuye ukuzohlolwa ngoba kungelambatalo kusukela namhlanje kusiyafika kumpela nsonto.
Siyancusa uzulu wonke ukuthi buyanini ngobunengi lingathi abantwana. Incwadi sesikubonile kathi sesikunanzelele ukuthi abantwana abajelanga kulethwa kuhlelo ze TB. Sina abadala sabe sicabanga ukuthi hayi umntwana angeke ebe le TB, but sesikubonile ukuthi iTB ikhona ebantwaneni. So asibuye endawo singabathi abantwana nxa sibuya ku program la le. Khathesi nje izikolo zivaliwe, asibuye endawo kwathesi sithe singapi sikuse Haifa ku First Street.
Abesigodlo someli wemeli Zimbabwe baphatheke embukisweni walonyaka beqinisa umkhankaso wokusabalalisa ulwazi ngokuvikela kokuthelelwana kwegciwane lengculaza ele-HIV kunje lokuqakatheka kokusoka besebenzisa imidlalo yokulungisa lo mculo. I-Haifa umdlalo omkhulu owenziwa kanye ngomnyaka ugoqela abakumsebenzi we-arthi ezemidlalo yokulungisa yamadrama ezomculo ezomgido lokubukisa ke okulungiswayo okubazwayo ngamatshe amalembu alungiswayo ngezandla izithombe lokunye. Lo mdlalo wenziwa okwamalanga ayisithupha. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Live Talk lamuhla uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sixoxa ngokuchiswa kwezimoto kwele South Africa ngolwesibili ebezichayelwa ngabantu abavela kwamanye amazwe. Thumelani I text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBhilitane encudisa kwezempilakahle ebizwa ngokuthi iDumi International Aid ibambisane labodokotela beZimbabwe abasebenzela eNgilandi ukuba lomcimbi wokubuthanisa imali yokuncedisa ukuthuthukisa uWard B6 wesibhedlela sempilo kobulawayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuEzra Chisa Spanda weStudio 7 eseConventry.
Umcimbi lo wenzelwe kwenye ihotela edolobheni laseCoventry eBhilitane. Njalo abantu babuye ngobuningi ukuzoxhasana labenhlanganiso yeDumi International Aid. Umnumzana Dumi Moyo ngumqondisi wayo.
Sivele thuba elihle kakhulu ukuhlangana lamadokotela labomongikazi beZimbabwe ngeSaturday networking. Sizama ukufundraisela i-B6 empilo bekuyisikhathi esihle. Sibongile amaZimbabweans ukuthi bahlangene kwaba mnandi kakhulu.
Kusenjalo amadokotela labomongikazi baseZimbabwe abahlala eBhilitane bakhulume babonisana kulo mcimbi ukuthi bangasiza njani uvuselela ezempilakahle kuzibhedlela zeZimbabwe. Omnumzana Moyo uchaza ngomsebenzi asebekhangelane lawo.
Kakhulu esiplana ukukwenza lesi sikuvumelane lamadokotela ukuthi siza niza kuya ngiyebonana la lo hulumende labezomthetho sibona ukuthi phezu kokulungiswa kwalama wodi kule particularly kuyona le esizama kuyilungisa kuyini okunye singakwenza ngoba singazi si renovate kube kuhle kungela imithi kungela abancedisi bokwelapha akusoze kuncede.
Omunye obekhona kulomcimbi ngunkosazana Sithule Juma.
Hayi sihambile lapha sinose khona. Kube kuhle kakhulu, kube very successful. Sibonga odokotela, sibonga labantu ababuyile ukuzosupporta. Kube umsebenzi omuhle kakhulu. yinto enhle ukuthi sihlale sibambene njengesigaba seMathebeleland sihambelana entweni ezinhle ezinjenga lezi.
Umgcini sihlalo weMathebeleland Development Initiative uMnumzana Freeman Ncube laye ube menyiwe.
Benginxusiwe emcimbini kaDumi njengomkhokheli wabomama begqoka izindlovukazi. Ngifike lapho ngakhuluma labanye abantu sincedisa ukuqoqanisa imali yama projects akhe uDumi. Yikho esikwenzayo njengabantu beMathebeleland ukuthi sibambane, sisizane, sizame ukuncedisana kungqubela phambili yezigaba zakithi. I-fundraising yakhe ihambe kuhle kakhulu, ngiyabonga kaZulu.
Izibhedlela zeZimbabwe eziningi sezigugile, ezinye azilamthina yokwelapha njalo lamadokotela amalutshwana. Kukanti le mithi ayitholakali. Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezifana neDumi International Aid yizo ezingaqeda lolu duko ngokusebenzela ekhaya ngoba uhulumende enganakile. Ngimele iStudio 7 eCoventry, igama lami Jesus Banda.
Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi ukhetho lokudinga abazamela amabandla ezombusazwe kukhetho lwelizwe olwama-primary elections luqakathekile kakhulu njengoba uZulu enikezwa ithuba lokukhetha ozabamela kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende kanye lamakhansili. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi zezombusazwe lezi zithi noma ukhetho lwama-primary olwezanu-PF luqhutshwe ngensonto nangomvulo lugcine lusiba lodlakela lolu khetho luqakathekile. UMnumzana Pride Mkhono uthi ukhetho lwama-primary luqakathekile kakhulu kuZulu nakumabandla ezombusazwe kodwa lusuka luphanyaniswe ludlakela oluvame ukuba khona.
Elections zaqakathekile kakhulu nasikhangele amabandla ezombangazwe ngoba kulapho kutholakala khona ithuba ngama members amabandla wonke lawo ukuthi kethe laba abafuna ukuthi bekhokhele ezigabeni lapho bavela khona. Kodwa singakhangela ukuthi ama primary elections lawa asuka phazamiswe zindaba zodlakela longazwani njengesibone kuzani PF njalo le ndaba zokutshontshelana ama votes lokuthenga abantu lokhu kuyabe kungalunganga kakhulu. Kodwa ama primary elections ezimele kodwa hathi ikwenza okuqakathekile kakhulu kudemokrasi yamabandla ezombangazwe.
Omela inhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum uMnumzana Njabulo Ncube usola labo abaqila uZulu ngokumyenga ngemali okugcina kuphambanisa ukhetho lolu.
Akazinye indlela kungaba kuliqiniso ukuthi bafuna ukuthi bebonakale njengeqembu elidemocratic. Kodwa sikubona ukuthi khona nxa besenza njalo sesithole ukuthi kulamanye ama-candidates avele abuya alocuku, kulamathothi namasela. Ngananzelela ukuthi khona abalemali yibo bona abawinayo ochivayo abazakala ukuthi ngamathothi amakhulu labo abefuna ukuthi engene kodwa asakwanisa ukungena ngokuthi khona iCV yakhe ikhushile. Kodwa bakhona abanye abanjalo abasuka babaleka ezweni betshontshile. Umponda uwinile umponda angazi ukuthi idemokrasi enjalo evunyelwa lamasethu.
UMnumzana Christopher Mtswangwa umcebisi omkhulu kamongameli welizwe uyavuma ukuthi ukhetho lwama-primary olwezanu-PF belugcwele ubuqili njalo uzabhala incwadi ephikisa impumela yalo. Impumela yokhetho lolu ayikaphumi yonke kodwa uMthonga ubika udliwe eNorthoni lapho abakhangelele uncintisana noMnumzana Themba Mlisa omela iNorthoni njalo ozama kukhetho lalonyaka. Enye ingcithi yezombusazwe uMnumzana Cornelius Fute uthe ukufuthelana lokudonsana phakathi kwezanu-PF okube khona ngomnyaka ophelileyo phakathi kwecele lelacost lele-G40 kuphinde kwathutsha kulolu khetho lwama-primary okwenze amanye amalunga aleli bandla ehluleke ukuvota.
Awuyimemba yeZANU-PF kumele uvote kuma-primary elections aweZANU-PF. Nxa uyimemba e-MDC kumele uvote kuma-primary elections awe-MDC. Kuma-primary elections adluleyo muna njengani iZANU-PF yayehluleka ukuyenza lama-primary elections. Kwakulo msindo ezigabeni eziningi muna njengani ukuthi ama-candidates election njengoba iparty kwa lomnyaka edluleyo kwakule factionalism ngani ya destroy party and the selection of our candidates wakhathesa ngona njengani abantu babe khangela ukuthi wena ufaction yakabani kumbe wawu support ifaction yakabani
kwezinye izigaba abezana PF babikwa bengasebenzisanga amabhuku abo awamaseli abo njalo bekuvota umuntu olephepha elitshengisa ukuthi wabhalisa ukukhetho lwelizwe okuyikwephula isisekelo sebandla leli ilunga livota ngekhadi lokuba lilunga hatshi ukubhalisa ukuvota kukhetho elizweni. Impumela yokhetho lolu ibikwa iveze ukuba bekunodlakela ukwethusekana ubuqili lobusela. Umthwanga yena uthi ukhetho lolu ludube ngokubekwa ezandleni zamalunga e-G40 ajonge ukuphazamisa ibandla leZANU-PF ngenxa yokwenzakala ngomnyaka ophelileyo lapho kukhitshwa oyengumongameli umnumzana Robert Mugabe embusweni ngenxa yomkakhe obedlalana kakhulu necele le-G40. EmaShonaland laseManicaland kubikwa kulabasakhulayo abathethe amaphepha okhetho bawatshisa ngemva kokuswelakala kwelunga ekade befuna libamele. Ngimele 27 Harare, ngiuGibson Bebe.
Lize lanqoba ngemva kwesikhathi eside iqembu lenguqu elebulayo sithi lona elichaye elenitrate nge-3 kanyala namhlanje emini. Intathelo yezindaba yethu zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lebulayo sithi lithenga uxotsha umqeqetshi uDarlington Dodo lenelisa ukunqoba elenigrudi nge-3 kanya lingumpumela ize ngemva kwemidlalo yesithupha. Leli qembu lidliwa njalo umqeqetshi obambe isikhundla ngesikhathi kusadingwa umqeqetshi omutsha ubeka ithemba Ndlovu ukuthi abafana bakhe bangene kumdlalo wanamhla belokuzimisela.
Sazilolonga ukuba bazimisele ukudlala kuhle njalo linguquko ebekhona kwendlela akade bekhangele ngayo lomdlalo yiyo enze umehluko ngoba phambilini bebezelwa ukuzikhansabuza njalo ngiyabonga ngomsebenzi abawenzileyo.
Abafana bebulawayo sithi bahlohlele uJustin Kaunda umgcini sibanda kanye noIshmael Lawe njalo sebele imiklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo yethiwa nomunye. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leChapungu linqotshwe ngeleDynamos nge-2-1 njalo abahlohlele iDimbare ngabathi ukuda kwashe kungwala kanye noQuality Kangatse kuthi iqembu leChapungu lihlohlelwe nguPhilip Marufu. Iqembu leYada linqobe leShapane Mine ye-1 kanya njalo lihlohleleyo nguLeroy Murape. Iqembu leHarare City linqobe leTriangle ye-1 kanya kuthi olihlohleleyo nguMoses Mchenje kuthi umdlalo obuphakathi kweqembu leBulawayo Chiefs leHerentals uphele ezingutshiki lobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo ngingujoseph Njanji.
Isayo umculo kaZahara esithi loliwe singakehlukani ngesikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Intathelo izindaba zeZimbabwe zikhala ngokuthi kunenge okumele kuguqulwe andubana zisebenze zikhululekile elizweni. Abesifazana bamabandla ehlukeneyo bebehlangene namhlanje ngaphansi kwamanyana obizwa ngokuthi yi-Women's Election Convergence bekhuthazana ukuthi bevotelane. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulandela.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.